Book of Genesis again.
Ibhuku lika Genesis njalo, isahluko 22, siqala ngendima 15, futhi sikhangelele manje nje ukuthi sikhulume okwesikhatshana esincinyane, futhi siqale inkonzo. Genesis 22, siqala ngendima 15.
And the angel of the Lord,
futhi ingilosi yenkosi yasimemeza u-Abrahama ngokwesibili isemazulwini.
And said, by myself have I sworn,
futhi yathi, ngizifungile, itsho inkosi, ukuthi njengoba wenzile le into, futhi kungayigodlanga indodana yakho eyodwa, ukuthi ekubusiseni ngiza kubusisa, futhi ekwandiseni ngiza kwandisa inzalo yakho, njengenkanyezi zamazulu, nanjengechebechebe elisekhunjweni lolwandle, njalo inzalo yakho izathumba amasango esitha sayo.
And in thy seed shall all the nations
lenzalweni yakho zonke izizwe zomhlaba zizabusiswa ngoba ulalele ilizwi lami. Isithembiso bani ngenxa yokulalela? Ukulalela yilokho uNkulunkulu akufunayo. Wake wachiwo ukulalela kungcono kunomhlatshelo. Ukulalela inkosi kungcono kuloba nguphi umhlatshelo ongawenza. Sikhangele isifundo esikhulu manje lobu busuku. Ukhokho u-Abrahama owabizwa ngokuthi ubaba wokholo ngenxa yokuthi uNkulunkulu wamenzela isithembiso sokudla ilifa lomhlaba lenzalo yakhe. Futhi kungo-Abrahama thina sifile kuKristu, siba inzalo ka-Abrahama futhi siyizindlalifa kanye laye ngokwesithembiso. Manje u-Abrahama wayengumuntu kazana nje, wayengasinto ekhethekileyo. UNkulunkulu akazange ambize ngokwembali esingaba layo, waze waba neminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu ubudala. Umkakhe okwakungudade wabo ngokuyingxenye eneminyaka engamashumi ayisithupha lanhlanu ubudala ngaleso sikhathi. Babehlale ndawonye kusukela besasebancinyane kakhulu, futhi wayeyinyumba futhi engela bantwana. UNkulunkulu wabizela ukwehlukana okupheleleyo, ukuzehlukanisa kusuka kuwo wonke umhlaba, futhi lakubo bonke abantu bakhe, lakuzo zonke izihlobo zakhe. Kwakulento ekhethekileyo kuye ukuthi ayenze. Futhi lapho uNkulunkulu ekukhangelela ukwenza into ekhethekileyo, ufuna ukwehlukana okupheleleyo kunoba yikuphi ukuthandabuza, kumele ubuye ekulaleleni okugcweleyo, ukulalela lokho akutshoyo. UNkulunkulu uyakufuna, awungeke ukwenze ngenye indlela. Futhi manje uhlezi ebeka isibonelo, futhi leso kwakuyisibonelo sakhe sokwahlukana okupheleleyo kuyo yonke imuli yakhe, izihlobo zakhe zonke lokunjalo, ukuhamba impilo eyahlukaniselwe uNkulunkulu. Iminyaka yedlula, akulalutho olwenzakalayo, kodwa u-Abrahama wayelokhu ebambelele. Wayengela kudaniswa, kazange athandabuze ezithembisweni zikaNkulunkulu ngokungakholwa, kodwa wayeqinile esipha udumo kuNkulunkulu. Umnyaka ngomnyaka lapho kuqhubeka kungela kuthandabuza, abachothozi abaningi babuya futhi bathi, Abrahama, baba wezizwe, usulabantwana abangaki manje? Lokho akuzange kumenze athandabuze. Kungela mntwana. Futhi uSara wayesedlulile isikhathi sempilo sokuzala abantwana. Yebo, khonale ngangale kokuthina ukuzala, kodwa kunjalo u-Abrahama wakholwa uNkulunkulu ngokufanayo nje. Wenza amalungiselelo omntwana ngoba wayekwazi futhi wayeqinisekile ngokugcweleyo ukuthi uNkulunkulu wayengeke enze isithembiso ayengekho mkhulu okweneleyo ukusisekela. Inzalo yakhe kufanele icabange into efanayo, kungenani lokuthi kukhangeleka kungekho qotho okunganani, ukuthi kukhangeleka kungasikwemvelo okunganani engqondweni yemvelo. Ukanti uNkulunkulu angeke enze isithembiso sokuthi akakho mkhulu okweneleyo ukusinakekela. Siyakholwa leyo nto efanayo lamuhla. Yonke inzalo yeqiniso ka-Abrahama ikholwa into efanayo, kungelandaba lokuthi izimilo bani ezikhona, ulwazi olunganani esilubutheleleyo, zingaki izinto ezenzakeleyo ukuthi kazisizo zemvelo okunganani engqondweni yemvelo, kuyibula okunganani bengisitho engqondweni yemvelo. Akwenzi ngitsho umahluko omncinyane, nga uNkulunkulu watsho njalo, yikho lokho. Futhi inzalo ka-Abrahama ihlezi phezu ko itsho kanje inkosi. Lokho kuyayiqeda indaba. Siyafumana eminyakeni engamashumi amabili lanhlanu eyalandelayo kungelabantwana. Futhi kunjalo uNkulunkulu wayethembekile ukugcina isithembiso sakhe ku-Abrahama, ngoba u-Abrahama wakholwa uNkulunkulu. Umfana omncinyane weza enkundleni, u-Isaka omncinyane. Khona-ke emva u-Isaka omncinyane esebuyile enkundleni, khona-ke siyafumana ukuthi uNkulunkulu wamupha isivivinyo esiphindwe kabili. Wathi lumntwana emva manje kokubaphose iminyaka elikhulu nechumi lanhlanu ubudala kumbe amashumi amabili, u-Abrahama ayelayo, wathi ngifuna ukuthi uthathe le indodana yakho eyodwa kuti umose phezulu entabeni engizakutshengisa yona kuti lapho umnikele uyona lintaba okomhlatshelo ngamanye amazwi chitha ubufakazi bonke ayelabo ukuthi izithembiso singagcwaliswa lokho ikususa zonke izinto zemvelo futhi u-Abrahama wathi ngamamukela njengalowo ovela kwabafileyo futhi ngiqinisekile ngokugcweleyo ukuthi uyenelisa ukumvusa kwabafileyo yibo abantu manje inzalo ka-Abrahama ngoba wasivusa kwabafileyo sasifile esonweni laseziphambekweni futhi yena owayesenelisa ukuguqula ingqondo yami ukuguqula imicabango yami ukuguqula imvelo yami ukungiguqula konke angenza njengoba ethanda loba yini akutshoyo ngiyakholwa kuliqiniso futhi yonke inzalo ka-Abrahama ikholwa into efanayo u-Abrahama engekho ekungalalelini uNkulunkulu wathatha umfana omncane futhi ngalokhu kusa watshela inceku manini lapha lembongolo futhi indodana lami sizakuyanganeno ukuyakhonza futhi yena lami sizaphenduka oh uza kwenza njani na lapho esiya phezulu esikhongweni sentaba ukuthatha impilo yendodana yakhe uQobo kodwa wathi umntwana umfana lami sizaphenduka wayekwazi ukuthi enye into wakufanele yenzakale futhi kazange abekwazi ukuthi uNkulunkulu wayeza kwenza njani lo akusiwo umbuzo wakhe uyakwazi ukuthi uNkulunkulu wakuthembisa yikho kuphela esile ndaba lokuba kwazi uNkulunkulu wakuthembisa kuza kuba njani na angeke ngilitshele kodwa uNkulunkulu watsho njalo uzathumela uJesu Kristu okwesibili uzabuya esimweni senyama uzathatha abakhe uQobo kuza kuba leminyaka enkulu ngane ukubusa kwemilenyamu phezu kwalumhlaba kanye layo kanye labahlengiweyo yikho lokho akuthembisayo futhi sikhangelele lelo hola ukuthi lisondele wathembisa ukusilisa abagulayo ukuvusa abafileyo ukuxotsha odeveli wathembisa ukukwenza yena ungofanayo izolo lamuhla lanini nini njani na kangazi wathembisa ukukwenza siyakukholwa lokho kuyayiqeda indaba lapho umuntu ekholwa uNkulunkulu ukholwa konke akutshoyo futhi yiyo indlela u-Abrahama akholwa ngayo uNkulunkulu manje wacelwa ukuchitha bonke ubufakazi ukuthi isithembiso sakhe siza kunakekelwa kodwa wayesuthisekile ukuthi uNkulunkulu wayesenelisa ukukwenza manje kazange kuphela aphe lesi isithembiso esikhulu wasipha inzalo yakhe njalo futhi ngoba u-Abrahama wayethembekile futhi wagcina ilizwi likaNkulunkulu lelo uNkulunkulu amthembisa lona futhi wabakwazi ukuthi uNkulunkulu engavusa umntwana futhi akamgodlanga umntwana wakhe uQobo kodwa uNkulunkulu waye ngomfanekiso kaNkulunkulu esipha indodana yakhe yebo sibili lapho ethwala inkuni phezu kwentaba lokunjalo njengoKristu ngokuya kwesikhathi wathwala ugodo lwakhe uQobo lokuhlatshelwa phezulu oqaqweni lapho abethelwa khona siyananzelela ukuthi kulokhu ekwenzeni lokhu wathokozisa uNkulunkulu kakuhle sibili ukubona ukuthi u-Abrahama wayemthanda phezu kwakho konke emhlabeni loba indodana yakhe eyodwa wamthanda ngaphezu kwaloba ngubani ayengakutsho loba ngubani ayengakutsho akwenza wayelokhu emthanda uNkulunkulu okweneleyo ukukholwa ilizwi lakhe yonke inzalo ka-Abrahama ikholwa uNkulunkulu njengalokho bayamkholwa uNkulunkulu futhi siyakwazi ukuthi kwathokozisa uNkulunkulu kahle sibili okokuthi nanku lokho akukhulumayo inzalo yakho izathumba amasango esitha sayo inzalo yakho izathumba amasango esitha sayo kumbula lokho kuyitsho kanje inkosi inzalo ka-Abrahama iyakukholwa lokho nxa uyinzalo ka-Abrahama ekotho ukholo u-Abrahama ayelalo uNkulunkulu lukuwe futhi uyakholwa ukuthi lokho uNkulunkulu akuthiloyo uNkulunkulu uyagcina isithembiso sakhe futhi wakukhuluma manje khumbula wenza kuphela lezi isithembiso ku-Abrahama ngemva kokuba emphe isivivinyo inzalo ka-Abrahama kumele ivivinywe kuqala ukubona ukuba bayakholwa sibili ilizwi kumbula indlela kuphela ayegcina ngayo isithembiso sikaNkulunkulu ngoba wakholwa isithembiso sikaNkulunkulu futhi wavivinywa ukuba wayekukholwa kumbe hatshi siyalethwa kuleso sivivinyo inzalo ka-Abrahama lamuhla ilethwa kuleso sivivinyo sizathatha ilizwi likaNkulunkulu kumbe sithathe lokho umuntu akutshoyo mayelana ngalo na sizathatha lokho ezinye inhlanganiso ezikwenzileyo njengesivumo kholo futhi zakwamukela kumbe sithatha lokho uNkulunkulu akutshoyo na nxa ilizwi likaNkulunkulu liyiqiniso sikholwa ilizwi likaNkulunkulu kungenani lalokho enye into eyikho sivumela ilizwi lomuntu wonke libe ngamanga futhi elikaNkulunkulu libe liqiniso inzalo yeqiniso ka-Abrahama Kodwa ungakabi leyo nzalo yeqiniso, kufanele udlule kusivivinyo, njengo Abrahama akwenzayo ngokwakhe. Wathembisa, ukungazi ku-Abrahama kuphela, kodwa inzalo yakhe iza kuthumba amasango esitha. Oh, minabo. Cabanga nje ukhokho. Wayeqinisekile kikho ekuvivinyweni kwakhe kwesithembiso selizwi likaNkulunkulu kwakuqondile kungenani lokuthi izimilo zaziyini wayelokhu ekholwa ilizwi ukuthi laliqondile u-Abrahama ukhokho omkhulu kazange athandabuze ekukholweni lapho elethwa kuleso sikhathi sokuvivinywa wakholwa ukuthi uNkulunkulu wayesenelisa ukumvusa kwabafileyo wakukholwa ngoba uNkulunkulu wenza isithembiso futhi lapho uNkulunkulu esenza isithembiso sokuthi uza kuba ngubaba wezizwe futhi wakholwa ukuthi lokho kwakunjalo kazange abekwazi ukuthi kuza kuba njani lapho ingane isiza emva kokuba esethembile iminyaka engamashumi amabili lanhlanu khona-ke wacelwa ukubulala ingane wayelokhu ekwazi ukuthi isithembiso sikaNkulunkulu sasiliqiniso futhi wanikela indodana yakhe inzalo yakhe into efanayo isithembiso sikaNkulunkulu siluphawu kulabo abayinzalo ka-Abrahama isithembiso siluphawu ubufakazi obusayiniweyo futhi lapho sikholwa lonke ilizwi elithenjisiweyo khona-ke uphawu liyanikezwa kithi ukuqinisa isithembiso ngalo bona nxa si ziyinzalo ka-Abrahama siyadlula ekuvivinyweni loba siza kukholwa ibhayibhili kumbe hatshi ibhayibhili ilizwi likaNkulunkulu ngoba lingunkulunkulu futhi-ke emva kokuba usudlule ekuvivinyweni ukukholwa lapho abanye babo besithi insuku zezimangaliso sezadlula nxa ungakwamukela lokho kuphikisana lelizwi nxa usithi kawuwamukeli umoya ongcwele lamuhla akulanto enjalo abapostoli abalitshumi lambili nje abawamukelayo ilizwi lathi upetro ekutshumayela ngosuku lwepentekosti wathi kani lonke futhi libhabhathizwe ebizweni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwesono futhi lizakwamukela isipho sikamoya ongcwele ngoba isithembiso ngesenu lakubantwana benu lakubo abakude labo bonke inkosi uNkulunkulu eza kubabiza yikho kanye lokho elikutshoyo ikuthi manje nxa usulungele ukuthatha isivivinyo sikaNkulunkulu esimunyu futhi ulandele leso silayezo somuthi ngiyalitshela lizafumana ukuthi uNkulunkulu uyagcina ilizwi lakhe nxa lingalikholwa kunjalo kodwa kumele udlule kulokho ngoba yilo uphawu lapho ungalwamukela khona-ke uzakwamukela isithembiso ngoba isilayezo somuthi sikaNkulunkulu indlela okufanele sikwenze ngayo futhi yiyo indlela okumele sikulandele ngayo lokho nje akukhulumileyo manje hatshi nje kwabanye kodwa loba ngubani okholwayo loba ngubani ophendukayo loba ngubani okholwayo kukuzizukulwane zonke ebantwini bonke loba ngubani ofuna ukukholwa futhi ukholwa elizwini likaNkulunkulu ikuletha kulesi isithembiso khona-ke leso sikhathi kuphela ungaba lamandla okuthumba uphawu lwesithembiso futhi isithembiso esisamukelayo uphawu lubhabhathizo lukamoya ongcwele kunjalo ngoba lowo nguNkulunkulu ngesimo sikamoya wena uyilizwi lakhe kuwe khona-ke uyangena nxa ungamukela ilizwi kuwe umoya ongcwele yinto kuphela engenza lokho kuphile futhi-ke ulazo isithembiso sokuthumba amasango esitha sonke esizama ukukuhlasela kunjalo uNkulunkulu wakuthembisa futhi kunjalo anje khumbula ungakwenza lapho futhi lapho kuphela emva kokuvivinywa ngelizwi u-Abrahama wavivinywa ngelizwi uzakholwa Abrahama ukuthi uzakuba lendodana na? Yebo, indodana yabuya. Manje mbulale. Ulokhu usakholwa Abrahama? Ngiyakukholwa lakhathesi uyenelisa ukumvusa kwabafileyo. Futhi ngemva kwalokho wathi manje inzalo yakho izathumba isango lesitha sayo. Amen. Emva ukuvivinywa sekubuyile. Asikhangeleni kwenye inzalo ka-Abrahama enzalweni yenyama leyo esiba yiyo lamuhla inzalo kamoya kodwa kasifumaneni ngenzalo yenyama yabanye babo abakholwa isithembiso esigcweleyo sikaNkulunkulu futhi bengakaze ngathi kanje kuyini inkazana yesiKristu efunela ukutshengisa isiketi sayo sangaphakathi angikuzwisisi lokho uzelwe kutsha ngoNkulunkulu ulobuhle bukamoya ongcwele ukutshengisa lokho uyikho ulobumsulwa lezi iziketi ezikhanyisayo ezingela kunjalo umfazi oqotho kaNkuluNkulu omayo ngobumsulwa ungahlekwa futhi ubizwe ngokuthi ungowesidala kodwa ulenye into abangeke bayithinte futhi zebalahlekelwa yiyo futhi abangeke babelayo njalo kunjalo ulobumsulwa yikho lokho uNkulunkulu akukhangelelayo ibumsulwa bona kodwa into yokuqala nxa kulombuzo engqondweni yakho ungakwenzila kancinyane ungabuyi emzileni wokukhulekelwa nxa kulombuzo engqondweni yakho ungabuyi ngaphandle ukukholwa uqobo ngempela akulagagazi engqondweni yakho ngitsho kodwa ukuthi uyakusiliswa khona-ke uzasuka kulipulatifomu ungumuntu ophilileyo kunjalo lapho kungekho mbuzo engqondweni yakho ngitsho kumele ukholwe uNkulunkulu hathi ukuzenza ingathi uyakholwa kholwa sibili futhi inzalo ka-Abrahama iyakholwa ngoba ilizwi latsho njalo futhi yiso isizathu esikukholwa hathi ngoba omunye umuntu uchothozile ngoba omunye umuntu watsho njalo ngoba uNkulunkulu watsho njalo lokho kukwenza iqiniso lapho uNkulunkulu ekutsho lokho kuyaqeda imibuzo yonke uyilizwi lokucina ungunomphela lapho uNkulunkulu ekhuluma loba yini lokho kuqeda indaba akukho okunye okungakhuluma kumelana lakho lonke ilizwi lomuntu libe ngamanga futhi elami libe liqiniso manje lapho sihlola ezinye zalezi nzalo kazicabangeni sicabanga ngabantwana bamaHebheru ngilakho lapha ngicabanga ngalokho ngabantwana bamaHebheru emva kokuba sebevivinywe ngokukhonza isithombe manje wena khumbula inkosi yathi loba ngubani ongasoze akhothamele lesi sithombe uzaphoselwa esithandweni somlilo manje abantwana laba bakholwa ukuthi ilizwi likaNkulunkulu laliqondile ukuthi abamelanga bakhonze loba yiluphi uhlobo lwesithombe kodwa lapho besiza ekubonakalisweni futhi bavivinywa ukuba babengakwenza lapho abanye abantwana bonke phansi lapho bamukela futhi bahamba ekukhonzeni baqhubeka besiya ngendlela inkosi eyakhuluma ngayo bahamba ngomcabango odumileyo wosuku ukuthi kufanele bakwenze futhi lapho bevivinywa ukuba babezakhonza izithombe futhi bephule ilizwi likaNkulunkulu bahlala beqinisekile elizwini kungelani lezimo bahlala beqinisekile elizwini futhi lapho bebaphosela esithandweni somlilo isithembiso sikaNkulunkulu sagcwaliseka bathumba amasango esitha sabo futhi kwakule ndoda esine eyayimile phakathi lapho elesihluthuleyo esakhulula ukutshisa emlilweni futhi kwakungeke kwenze lutho kodwa kwabakhulula ameni lapho indoda kumbe umfazi eselungiselele ukuthatha isivivinyo isivivinyo esimunyu uyabona kwakufanele bahambe emlilweni futhi-ke lapho bekwenza babesemlilweni futhi into kuphela eyathatha indawo lokhu kuvivinywa komlilo kwakhulula kuphela wakhupha izibopho ezandleni zabo izikhathi eziningi uNkulunkulu uyasivumela lapho sibotshaniswa kanye lomhlaba sibothiwe uyavumela izivivinyo zomlilo zibuye phezu kwethu lapho okufanele senze khona isinqumo futhi lapho sisenza lokho into kuphela isivivinyo esingayenza lapho inzalo ka-Abrahama ekhotho inile emahlanganelweni endlela yesinqumo futhi enze isinqumo sakhe ukukhonza uNkulunkulu kungaqamula kuphela izibopho zikhululeke futhi sisenza zikhululeke usathane angakupha umkhuhlane akunike into eyodwa eyinye ukwazi njani ukuthi akasuye uNkulunkulu okubeke emahlanganelweni endlela ukubona ukuthi lihlobo bani lwesinqumo ozalwenza thumba isango lomlilo umlilo wawungela kubathisa wakungela ngitsho umluko womlilo phezu kwabo ngoba babekwazi ukuthi babeyinzalo ka-Abrahama futhi bamela uNkulunkulu lelizwi lakhe bathumba isango lesitha futhi umlilo wawungela kubathisa ngoba bathumba amasango ngokuya kwesikhathi kwakule ndoda umprofethi phansi lapho obizwa ngudaniyeli waye waba lokuvivinywa ukuba uzakhonza yini uNkulunkulu oyedwa weqiniso kumbe hathi futhi lapho kusiza kuleso sikhathi loba wayezakhonza uNkulunkulu oyedwa weqiniso kumbe akhonze uNkulunkulu wamahedeni wayala ukukwenza futhi wavula amakhetheni futhi wakhuleka kuNkulunkulu wakhe nsuku zonke futhi wathathwa yilokho ngesijeziso semithetho yelizwe futhi waphoselwa emhumeni wezilwane ixuku elilambileyo lezilwane zambhongela zimlanda wenzani na wathumba isango lesitha sakhe izilwane azizange zimudle uNkulunkulu wathumela phansi insika yomlilo ingilozi eyayimi phakathi kwakhe lesilwane wathumba isango lesitha ngoba wavivinyelwa ukubona ukuthi uzakhonza yini uNkulunkulu oyedwa weqiniso kumbe abe ledazeni labonkulunkulu bamahedeni ayebakhonza ngakho wasimela isivivinyo futhi wathumba isango lesitha isilwane zingenelisi lokumbamba ngoba uNkulunkulu wayelaye. Izithembiso zikaNkulunkulu sahlala ziqinisile ngoba wayeyinzalo yeqiniso kaAbrahama.
UMose,
oh, omunye omkhulu wavivinywa laye ukubona izithembiso uNkulunkulu amnika sona. Ngiza kuba lawe lapho usiya phansi lapho. Kuthi lapho esimaphambi kwabalingiseli besipho sakhe, uJanezi loJambresi, bazama ukuma futhi balingisela into uqobo uMose ayelaywa ukuyenza. Futhi uNkulunkulu wayembizile, futhi wayekwazi ukuthi wayenguye owayethunyiwe ukwenza lokhu, futhi wema lapho, futhi wenza isimangaliso njengoba uNkulunkulu emtshelile ukukwenza, futhi lapha kwema abalingiseli ukwenza into efanayo. Kodwa akuzange kumhluphe uMose, wema eqinisekile elizwini likaNkulunkulu. Futhi wathumba amasango. Amen. Esitha ngoba wema eqinisekile esithembisweni sikaNkulunkulu. Kungenani lokuthi ngubani owayezama ukukulingisela. Isifundo bani leso kumKristu wonke. Lapho ukhangela ngalapho futhi ubone umzenzisi, wena khumbula nje uzama ukulingisela into eqotho. Kodwa lokho kuphela kutsho ukuthi kulo yedwa oqotho. Mana uqinisekile elizwini likaNkulunkulu. Kungenani lokuzayo kumbe ukuhambayo. Gcina isithembiso sakhe. Yebo. UDanieli wahlala eqinisekile elizwini likaNkulunkulu. Akulandaba ukuthi bangaki abazama ukumlingisela lakho konke okunye, wahlala eqinisekile futhi wabuyela injongo ukuzokhuphela u-Israyeli phandle kweGibhithe lokubahambisa elizweni lesithembiso. Futhi lapho kusiza isikhathi sabo sokuthi bangene elizweni lesithembiso bephuma eGibhithe lapho kwema ulwandle olufileyo endleleni. Futhi wathumba amasango amanzi njalo amasango avuleka futhi amanzi ahlekela emuva. Futhi uMose wahambisa u-Israyeli enkangala entabeni lapho uNkulunkulu amthuma khona ukubaletha. Amen. Wathumba amasango esitha. Ubaba wakhe u-Abrahama wayebela leso sithembiso ukuthi inzalo yakhe eqiniso izathumba isango lesitha, futhi amasango amanzi avalwa, futhi wayengeke adlule. Futhi leyo kwakuyindlela yomlando. Kwakumele alethe labo bantwana kuleyo ntaba uNkulunkulu wamtshela ukuba akwenze. Futhi lapho kwakumi isango endleleni futhi wathumba isango lesitha. UJoshua phambidlana lapho besiza eKadeshi Barnea okwakuyisihlalo sokwahlulelwa somhlaba ngaleso sikhathi lapho Israyeli wahlangana lokwahlulelwa kwakhe. Siyathola uJoshua lokaLebi labanye abalitshumi lambili kumbe abanye abalitshumi oyedwa esizweni ngasinye wathunywa ukuyahlola ilizwe ababelungiselele ukulamukela. Futhi lapho bebona lezo ziqhwaga ezinkulu zimile lapho abalitshumi lambili babo bezwa kubi kakhulu, bathi asingeke silithathe, likhulu kakhulu. Ngani? Khangela esiphilisana labo esilabo. Kodwa lapho bephenduka uzoletha umbiko, baletha umbiko omubi. Kungani baletha umbiko omubi? Nxa uNkulunkulu wabatshela ngiliphile lelo lizwe ngelenu, wabatshela phansi eGibhithe ngiliphile leli ilizwe, lilizwe elihle ligeleza ngochago loluju. Kodwa lapho bebona abaphikisana labo bebakhulu kangako abalitshumi babo, baphenduka futhi bathi asingeke sikwenze. KwakunguJoshua wathulisa abantu futhi wathi siyenelisa ngokwedlulisileyo ukulithumba, siyenelisa ngokwedlulisileyo. Ngoba ngani? Ayekhangele esithembisweni, ayeyinzalo yeqiniso ka-Abrahama. Kungenani lokuthi okuphikisayo kwakuyini, siyenelisa ukuthumba isango ngoba uNkulunkulu wathembisa ilizwe futhi wathumba isango. Ngokuya kwesikhathi lapho eletha abantwana bako-Israyeli phansi emfuleni kwema lapho ngenyanga kaMabasa, umfula omkhulu uhuba Jordani esehla phansi evela ezintabeni futhi wayesabalele emagcekeni. Kwakhangeleka njengesikhathi esibi emnyakeni ukuthi abe lapho, kodwa kanti wayeyinzalo ka-Abrahama, wayesazi ukuthi wayelesithembiso futhi wayesemzileni womlando. UNkulunkulu wamupha umbono ukuthi akwenze njani, futhi wathumba amasango omfula. Lapho amasango evuleka, amanzi ahlehlela emuva ezintabeni, futhi uJoshua lo-Israyeli bathumba amasango esitha futhi bachaphela elizweni lezithembiso ngoba uNkulunkulu wabatshela ukuthi bakwenze. Inzalo yeqiniso ka-Abrahama. Bafowethu labodadewethu, lapho efika khona ngale iJeriko yayibiyelwe ngomduli omude okweneleyo ukuthi babengagijimisa inqola ezintathu ngaphezulu. Ayeya kwenza njani lawo ama-Israyeli kanye lezibolekiweyo, inkemba ezidojiweyo, lakho konke lezigodola matshe? Babeza kungena njani phakathi lapho na? Kodwa wayelokhu enzalo ka-Abrahama, uNkulunkulu wamupha umbono, wamtshela ukuthi akwenze njani. Wathi zwanisani upondo, amen, yikho limemeze limatshe lisiya emdulini emlilweni amasango azakuwa phambi kwenu. Amen. Wayeyinzalo yobukhosi kaAbrahama, wayelikholwa elikhotho likaNkulunkulu. Amasango azawela phansi phambi kwenu. Limemeze nje futhi lizwakalise uphondo. Yikho kuphela okumele likwenze. Futhi kuyini okwenzakalayo? Amasango awela phansi futhi uJoshua walithatha idolobho. Ngokuya kwesikhathi siyathola ukuthi isitha sasibaleka futhi siqhubeka. Ngemva kwalokho futhi wamisa ilanga ekuhambeni kwalo. Njengoba ngikhulumile ngokunye ukusa, ukundida, wamisa ilanga waze wathumba amasango esitha sakhe. Amen. Wayekwazi nxa leso sitha sakhe saba ndawonye njalo, babehlakazekile futhi ilanga lase litshona, lama-Amori, lama-Amaleki lokunjalo, base behlakazekile ndawo zonke nxa babengaba ndawonye njalo. Futhi babuye ndawonye khona-ke wayeza kuba lesikhathi esinzima sokubanqoba njalo. Futhi kwakulento eyodwa kuphela eyayibambile, kwakuyisikhathi futhi wamisa isikhathi. Amen. Amen. Kulento eyodwa emsusa esithembisweni, kwakulilanga, imvelo ngokwayo ichaphela nganeno futhi wamisa imvelo. Ngani na? Wayeyinzalo ka-Abrahama, wayekholwa isithembiso sikaNkulunkulu, wayimisa futhi wathumba amasango. Yebo mnumzana, amadoda lawa amakhulu, wonke ngamadoda amakhulu, kodwa uyazi lapho be bonke munye lamunye wabo lapho besiza esangweni lokufa, bonke bafa munye lamunye wabo. Kwakufanele bafe ngoba babengamadoda amakhulu, bamisa umlomo wezilwane futhi baphepha umlilo nosiko lwenkemba lokunjalo njengoba sitshelwa kumaHebheru 11, futhi bathumba amasango esitha wonke kuphela isitha esisodwa, futhi leso kwakuyikufa. Ukufa kwadinya munye lamunye wabo. Khona-ke ngolunye usuku ngalapho kwabuya inzalo yobukhosi ka-Abrahama, uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Inzalo ka-Abrahama ngokholo, hatshi ngo-Isaka, inzalo yenyama. Benza ingxenye yabo, kodwa nangu esiza owayengazalwanga ngokwenyama. Nangu esiza lo ongazange abuye ngesifiso semacansini. Nangu esiza lo owokuzalwa yintombi, indodana kaNkulunkulu. Inzalo ka-Abrahama, indoda bani enkulu leyo okwakuyiyo. Abanye abemvelo babezalwa ngokuzalwa kwemvelo, lindoda yazalwa intombi. Kuyini akwenzayo lapho esiza emhlabeni na? Wanqoba isitha sonke leso usathane ayelaso, wanqoba yonke into. Kuyini akwenzayo na? Waphuma phandle futhi wanqoba umkhuhlane. Kwakungeke kube nomkhuhlane ngakuye loba ngaphi umkhuhlane wawukhona, wawunqoba. Kuyini akwenzayo emva esekunqobile na? Wasipha izifithulelo. Amen. Esithi loba yini elikubophayo emhlabeni ngiza kubopha ezulwini. Oh, amen. Leyo yinzalo yobukhosi ka-Abrahama, isithembiso sakhe, umoya ongcwele ephakathi kwethu manje, kanye lezihluthulelo ekubambe emkhuhlaneni. Wanqoba umkhuhlane, umkhuhlane kawungeke ume ebukhoneni bakhe. Futhi wathi ukuthi wasipha izihluthulelo zokwenza into efanayo, ukunqoba umkhuhlane. Loba yini okubopha emhlabeni ngiza kubopha ezulwini. Njalo isilingo walingwa ngayo yonke indlela njengathi silingwa. Wenzani na? Wakunqoba. Futhi wathini lithi na? Lela nani lo develi futhi uzalibalekela. Wasinqobela umkhuhlane, wasinqobela isilingo, wephulela phansi amasango, wathatha isihluthulelo kumlingi futhi wasinikeza ekholweni lenzalo ka-Abrahama. Futhi wathi nxa ekuninga melana laye futhi uzakubalekela. Oh, minabo melana laye. Wanqoba konke ukufa lesihogo, wavuka ngosuku lwesithathu esithi nginqobile futhi ngoba ngiphila lani liyaphila. Oh, isithembiso bani lokho! Kukunzalo ka-Abrahama, wanqoba ingcwaba, wavuka ngosuku lwesithathu esenzela ukulungisiswa kwethu. Lapho evuka waba yikulungisiswa kwethu. Lokho kusenzani na? Wanqoba umkhuhlane, wanqoba ukufa, wanqoba isihogo, wanqoba ingcwaba, wanqoba isilingo. Oh, manje singabedlula abanqobi ngaye owasithandayo futhi wanikela impilo yakhe ngalokho eyinzalo yobukhosi ka-Abrahama, lomoya munye kaNkulunkulu phakathi kwethu owawukuye. Sedlula abanqobi, isango lonke lanqotshelwa thina. Into kuphela esingayenza yikulithumba. Selivele lanqotshwa, umkhuhlane unqotshiwe, ukufa kunqotshiwe, isihogo sinqotshiwe, ingcwaba linqotshiwe, yonke into inqotshiwe. futhi sibambe izihluthulelo ngomusa wakhe. Uyesaba ukuhloma izihluthulelo esikhaleni sekhiye futhi uthi, ngiyabuya elizweni likaJesu Kristu. Cela ubaba loba yini elizweni lami. Ngiyamthanda. Emva iminyaka ezinkulungwane ezimbili isedlule, iminyaka ezinkulungwane ezimbili, futhi lokhu elapha uphakathi kwethu, umnqobi olamandla owadabula iveyili laba iziqephu ezimbili. Lokho kwathatha umkhuhlane wonke, isifo sonke, yonke into phezu kwakhe, futhi wathwala ubuthakathaka bethu eziphambanweni lemikhuhlane yethu lezifo zethu, futhi wanqoba phezu kwakho, futhi wavukela ukulungisiswa kwethu, futhi umile ephila emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili ukuzibonakalisa njengoJesu Kristu ophilayo ngaphakathi kwenzalo yobukhosi ka-Abrahama abazindlalifa yezinto zonke. Oh, minabo, labo abathi ngemuva badlula ekuvivinyweni izithembiso zelizwi, nga ungakholwa ilizwi, khona ke njalo usinzalo ka-Abrahama, yiyo indlela obuya ngayo kukho. Nga ungeke uthathe lokho kuvivinywa kwelizwi, khona ke nga ukuthandabuza ungathi uyakuthikaza kancinyane, awukukholwa khona kulenye into kumbe okunye, awukwanisi ukukholwa, khona ke ungabuyi emzileni wokukhulekelwa. Angingeke ngidlalele i-altare uze wenelise ukuthola umusa oweneleyo ukuba kwazi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liliqiniso. Futhi lapho udabula lelo velini lokungakholwa, khona ke isulezihluthulelo ezandleni zakho ezokufa, isihogo lengcwaba, ngoba lilomnqobi owalinqobelayo. Khona ke ulamaHebheru 13:8 asitshelayo, uJesu Kristu ungofanayo izolo lamuhla lanini nini. Singakwenza njani na? Abantu lamuhla bathi, oh awu, ngizakutshela ngendlela ethile, unjalo. Ungofanayo, iBhayibheli lacho. Oh awu, akenzi lamuhla njengalokhu akwenzayo. Siyakuthola khona manje, lapho sibona ilizwi lakhe liqinisiwe. Kuyini elikwenzayo na? Likuphosela khona kubuyele emathangazini abo njalo. Amen. Inzalo uqobo ka-Abrahama yalikholwa, bayalazi ukuthi uyama lobu busuku, njengalapho ehlangana no-Abrahama phezulu lapho ezinsukwini zikaLothi, ukuthi wenza lezo zimanga njengalokho akwenzayo ngokutshela uSara lokho akutshoyo ngemuva kwakhe. UJesu wathembisa inzalo yobukhosi ka-Abrahama ukuthi ibandla lizabona leyo nto efanayo ngaphambi nje kokubuya kwakhe. Kuyini na? Kumele kwenzakale. UNkulunkulu wakuthembisa, uJesu Kristu wakuqinisa, futhi wathi kuza kuba njalo. Futhi nanku silapha lamuhla, emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili, simbona phakathi kwethu lokhu engumnqobi olamandla. Wanqoba ukufa isihogo, ingcwaba, inkoloze zonke, wathatha ilizwi. Yena yebo, wathi kuba lihlala kini lamazwi ami kini, celani elikufunayo futhi kuzaphiwa kini. Kwakuyini na ilizwi? UKristu osenhlizweni yakho. Uba lihlala kimi, amazwi ami ehlala kini, khona ke selinqobile yonke into ngoba ngalinqobela khona. Uba lihlala kimi, uba lingangizwisisa, uba lingahlala kimi. Lo okholwa kimi, ongamukelayo, hathi nje ukholo lokuzenzisa, kodwa ongamukela lo ozwa amazwi ami, uyazwisisa amazwi ami, futhi akholwe kuye ongithumileyo kule mpilo engapheliyo, futhi akasoze abuye ekulingweni kumbe ekulahlweni, kodwa usedlule ekufeni waya ekuphileni. Nango elapho umnqobi olamandla, nango elapha lamuhla ofanayo izolo lamuhla lanini nini, nango ulapha esenzwa phambi kwenzalo ka-Abrahama, ebizwe phandle kweBhabhiloni, ebizwe phandle kweSodoma, ebizwe phandle komhlaba, futhi uyahlukaniswa etshengisa isithembiso sakhe nje khona indlela yonke. Ngemva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili, nango emile phakathi kwethu lobu busuku, lo mnqobi olamandla, ilizwi likaNkulunkulu ongadalula imicabango esenhlizweni lezindlo zayo. Kuyini na? Inzalo yakho izathumba amasango esitha sayo. Kuyini na? Inzalo ka-Abrahama, inzalo yobukhosi, ikholwa ilizwi, futhi ilizwi nguNkulunkulu. Manje lapho sibona lokhu, singaklabalala kanye labo njengembongi yasendulo. Ephila wangithanda, esifa wangisindisa, engcwatshwa wathwalela kude izono zami, evuka wangilungisisa ngesihle ngililanini. Ngolunye usuku uyeza, oh usuku lwenkazimulo. Omunye wathi, usisiba mdala mfana, angeke ngikwenqabele lokho. Ngiphile kusukela ngisasengumfana omncinyane, impumela yami kuphela engake ngaba layo ikubona uJesu Kristu ebuya anikela impilo yami okwaleyo njongo. Yilokhu ngikupulpiti njengendoda endala, ngiyakholwa indaba efanayo, futhi into enkulu engingacabanga ngayo ikubona uJesu Kristu esiza evela emazulwini ukuzokwamukela abakhe uqobo. Nkulunkulu, khona ke okwami akumangalisi, singahlabela lonke nenezani amandla ebizo likaJesu. Ngakuthi ingilozi ziwe zicambalale, zilethe umcele wobukhosi. futhi limethese umkhwele inkosi yabo bonke. Ngani ungumqobi olamandla? Nga ukuye uselizwini wathi, uba lihlala kini, celani elikufunayo, lokho elikufunayo, ngoba lonke isango selivele lanqotshwa. Kona ake singathi, ngoba sonke isithembiso ebhumwini ngesami, isahluko sonke indima yonke lomzila. Ngithembele elizwini lakhe laphezulu, ngoba sonke isithembiso ebhukwini ngesami. Vangane liyananzelela ukuthi lokho kutshoni na? Sonke isithembiso uNkulunkulu azenzela u-Abrahama, sonke isithembiso esakhulunywa ngabaprofeti, isithembiso sonke uJesu Kristu asithembisayo esalolu suku, ulapha ukuzosiqinisa nokutshengisa ukuthi uyaphila. Kuze kube nini lanini, inzalo yakho izathumba isango lesitha. Lapho kusiza phansi eholeni lokufa, uthi, uthini ngalokho na? Lokhu usaselakho lokho kunqoba, uPauli athi, oh ncwaba, kungaphi ukunqoba kwakho na? Oh kufa, kungaphi udonsi lwakho na? Kodwa ukubonga kakube kuNkulunkulu osipha ukunqoba ngalowo mnqobi olamandla, uJesu Kristu. Oh, makuthi ingilosi ziwe zicambalale, zilethe umkhwele wobukhosi, futhi zimkhwele yena inkosi yakho konke. Lobu busuku, emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili, siyasukuma ukumbona lamanje engumnqobi olamandla, odabula iveyili elasehlukanisa kuloba siphi isithembiso sikaNkulunkulu, futhi singabedlula abanqobi kuye. Bazikhulekeni. Baba osezulwini, lapho sisima lapha lobu busuku, ebukhoneni bukamoya ongcwele, lo muntu omkhulu kaJesu Kristu, esimweni sikamoya, owathenjiswayo ukuza phezu kwenzalo ka-Abrahama, inzalo yobukhosi. Siyakhuleka oNkulunkulu, nxa kule ndoda kumbe umfazi, umfana kumbe inkazana, phakathi lapha, ongakwaziyo wena, balokuthandabuza lokukhathazeka engqondweni zabo, ngelizwi likaNkulunkulu, loba liyiqiniso kumbe hatshi. Oh Nkulunkulu omkhulu, owenza isithembiso, woza lobu busuku kulesithembiso esizodwa esikhulu owasenzayo, Nkosi, ungasigcina leso sithembiso. Wathi, lo okholwa kimi, imisebenzi engiyenzayo layo uza kuyenza, emikhulu kulale uzayenza, ngoba ngiyakubaba. Baba Nkulunkulu, siyakhuleka ukuthi uzaqinisa ilizwi lakho. Kulabaningi abantwana baka-Abrahama lapha lobu busuku, abagulayo. Oh, udeveli usebavalele, babafake ngaphakathi ukuthi batshililikise izihluthulelo, ukuthi bathi, manje kumele ufe kulohlupho lwenhliziyo, kulalokhu lokho kumbe okunye, futhi kumele ufe. Oh Nkulunkulu, makuthi uphondo lwejubili lukhale lobu busuku lwevangeli, ukuthi izigqili sonke zingahamba zikhululekile. UJesu Kristu unqobile amasango lawo, sibambe izihluthulelo ezandleni zethu. Oh, ebizweni lami baza kuxotsha odeveli. Nxa licela ubaba loba yini ebizweni lami, ngizakwenza. Lo okholwa kimi, imisebenzi engiyenzayo uzayenza laye. Ilizwi likaNkulunkulu likukhali futhi lilamandla kakhulu kule nkemba esikanqazombili, liquma lahlukanise futhi umkantsho, futhi lomdaluli wemicabango ezenhlizweni. Futhi njengoba kwakunjalo ensukwini zikaNowa, ngakho kuzakuba njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu, ngoba babesidla benatha betshada bethathana inhlelo ezinkulu zokwakha futhi sikhangela umhlaba. Kuzakuba lezibonakaliso okubonakalayo okwesabisayo ezulwini phezulu, lokhu ngamasosa aphaphayo, ukuzamazama komhlaba endaweni ezitshiyeneyo, ulwandle lubhonga, amagagasi amakhulu, inhliziyo yomuntu isehluleka, ukwesaba, ukukhathazeka phakathi kwesizwe, badideka ngesikhathi. Futhi njengoba kwakunjalo ensukwini zikaLothi, ngakho kuzakuba njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu. Oh Nkulunkulu, woza lobu busuku futhi wenze ilizwi lakho, woza lobu busuku futhi uhloniphe ukholo lwabantwana baka-Abrahama, ngebizo likaJesu Kristu siyakucela khona. Amen. Inkosi ilibusise kakhulu. Ngangikwenza ukubizela ku-altari nje kulesi sikhathi. Ngiza kukuthiyela kini. Ngicabanga ukuthi izikhathi eziningi ukubizela ku-altari, ngikholwa labo kodwa abaningi abemukelayo babhabhathizwa. Yikho abaningi abamamukelayo. Siza kukhulekela abagulayo. Ngingakhuluma lapha ubusuku bonke, lingumbuthano omuhle, kodwa lokho engikukhulumayo ngumuntu nje. Kodwa nxa ngikhuluma amazwi akhe, khona-ke kayisiwo amazwi ami, ngamazwi akhe. Nxa ngingakhuluma enye into futhi uNkulunkulu akakusekeli, khona-ke lelo kwakuyilizwi lami. Nxa ngingakhuluma ilizwi lakhe futhi alisekele, ngubani leyo ndoda eyisoni kumbe umfazi kumbe umfana kumbe inkazana ongahamba futhi athi akunjalo? UJesu wathi lapho esenza izinto lezi, bathi indoda isanuse, ungudeveli, isanuse. Loba ngubani uyakwazi ukuthi ubusanuse ngobukadeveli? Wathi, uyisanuse. Kodwa wake wabona isanuse sitshumayela ivangeli na? Wake wabona isanuse siqotsha odeveli na? Hachi, ngempela abakwenzi. Wathi, manje mina indodana yomuntu izalithethelela ngalokhu. Kodwa lapho umoya ongcwele esebuyile, ukukhuluma kubi ngakho akusoze kuthethelelwe kulumhlaba kumbe emhlabeni ozayo. Ngoba ikubiza umsebenzi kaNkulunkulu umoya ongcolileyo. NkuNkulunkulu woba lesihawu kithi lobu busuku. Futhi ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzakwehla phansi futhi aqinisele leli lizwi phambi kwenu. Mfowethu, dadewethu, lo ngumphefumulo wami. Kumele ngihlangane noNkulunkulu. Yilo mlandu ngalokho engikutshoyo kini. UNkulunkulu uzangibeka umlandu ngakho. Kunjalo. Kungincedani ukuma lapha futhi ukhulume lezi zinto. Nga ngingakwazi ukuthi bengilahla umphefumulo wami esihogweni na. Kule ndlela ekhangeleka ilungile emuntwini. Kodwa isiphetho sayo indlela yokufa. UNkulunkulu kadingi umchasisi, njengoba ngithilo, uyazichasisela ilizwi lakhe uqobo. Inzalo ka-Abrahama izathumba isango lesitha. Ngiyakukholwa na? Nga ngingakusilisa ngizakwenza. UKristu usevele wasilisa. Into kuphela, ulesihluthulelo esandleni sakho, leso sihluthulelo lukholo lwakho, ukusibamba, luvule, lobu busuku, awusoze na, lapho esiza phakathi kwethu lowo mnqobi olamandla owanqoba umkhuhlane wonke. Uthi abuye lapha, uthi alitshengise, ukuthi ukwenzile, ngoba ulokhu eyilizwi, futhi ilizwi lingumdaluli wemicabango esenhlizweni. Yiliphi ikhadi lokukhulekelwa na? B. Elokuqala kusiya kungaphi esaqalisela khona ngobunye obusuku na? Ngasiqaliseleni kwelamachumi mahlanu. Ngubani olekhadi lokukhulekelwa B elamachumi mahlanu? Phakamisa isandla sakho. Ikhadi lokukhulekelwa B saqala kwelokuqala ngobunye obusuku. Manje sizaqalisa kwelamachumi mahlanu lobu busuku. Ngubani olo B? B, machumi mahlanu na? Phakamisa isandla sakho. Ikhadi lokukhulekelwa B elamachumi mahlanu. Ucho ukuthi alikho lapha na? Ilalo na? Kulungile. B amachumi mahlanu. B amachumi mahlanu lanye. Ubani olalelo na? B amachumi mahlanu lanye. Kulungile. B amachumi mahlanu lambili. Ubani olo B amachumi mahlanu lambili na? Kulungile. Ulalo. B amachumi mahlanu lantathu. Amachumi mahlanu lane. Uyani khona lapha. Amachumi mahlanu lane. Amachumi mahlanu lanhlanu. Umfana wami ubuya phansi lapha. Khona ngaphambi ngingakangeni. Kuthi aqhubanise ingumbi yamakhadi. Kuthi bona ukuthi anjani. Omunye lapha, omunye laphana. Abakwazi. Ungehla phansi. Akulolu udwendwe lapha. Futhi uthole elokuqala. Olandelayo athole elechumi. Omunye athole amachumi amabili lanhlanu. Asikwazi ukuthi lingaphi. Kodwa loba ngaphi abakhona. Manje bangaki esingababiza na? Elesihlanu, elesine. B amachumi mahlanu. Bekungu B amachumi mahlanu. Bekungayisilo na? B amachumi mahlanu. Kusiya kumachumi mahlanu lanhlanu. Amachumi mahlanu lesithupha. Amachumi mahlanu lesikhombisa. Amachumi mahlanu lesificaminwembili. Amachumi mahlanu lesificamunwemunye. Amachumi ayisithupha. Manje ake sibone. Elokuqala, elesibili. Abalebili. Futhi siza amachumi ayisithupha. Amachumi ayisikhombisa. Makuthi basukume kuqala. Nxa lithanda. B amachumi mahlanu kusiya kumachumi ayisikhombisa. Amachumi ayisikhombisa lanhlanu. Abale mfowethu Roy. Nxa ungakwenza lapho ngikhuluma kumbuthano. Bangakiphandle ngale. Manje lapho likhanyela ngalindlela. Futhi ungelalo ikhadi lokukhulekelwa. Kumbula. UJesu wathi, imisebenzi engiyenzayo ngiza kuyenza lani. Ngabe kuliqiniso lokho na? Kuliqiniso. Liyakukholwa na? Inzalo ka-Abrahama yacho njalo. IBhayibheli lithi ukuthi ungumpristi omkhulu. AmaHebheru isathi ko 4. Ungumpristi omkhulu. Olokuzwelana lobuthakathaka bethu. Liyakukholwa na? Nga engofanayo izolo lamuhla nanini nini? Uza kwenza njani na? Kwakulomfazi omncinyane eBhayibhelini. Njengoba linandelela lokho engikutshoyo. Umfazi omncinyane eBhayibhelini. Mhlawumbe wayengela khadi lokukhulekelwa. Kodwa wathi enhliziyweni yakhe. Uba ngingathinta leyo ndoda. Ngiyamkholwa. Wayeseqede konke ayelakho. Labodokotela. Babengela kumsiza. Udaba lwakhe lwalulukhulu kakhulu. Babengela kumsiza. Kodwa wakholwa ukuthi uNkulunkulu wayeza kumsiza. Futhi wathinta umphetho wakhe wesembatho sakhe. Futhi wathi ngiyabona ukuthi amandla aphumile kini. Kunjalo na. Ngiyakholwa ukuthi ungofanayo. Lobu busuku na. Ngiyakholwa ukuthi ulapha na. Bangaki abakholwa ukuthi wavuka kwabafileyo na. Manje ungafakaza njani ukuthi wavuka kwabafileyo? Kungasikude indoda edumileyo engumbaptisti yabuya kini futhi yathi, Mfowethu Branham, ngehlulwa ngesinye isikhathi ngoMohammed owakhuluma lokho. Wathi, uba evukile, wathembisa ukuthi uzakwenza into efanayo. Ake simbone ekwenza, bona. Bakholwa ukuthi akazange akwenze. Kodwa siyakholwa ukuthi uyakwenza. Siyakukholwa ukuthi wavuka kwabafileyo. Akula enye inkolo emhlabeni engafakaza ukuthi umsunguli wabo uyaphila. Kuphela isiKristu. Futhi indlela kuphela uNkulunkulu angakuqinisa ngayo ungalabo abakukholwayo ngoba yiyo indlela kuphela uNkulunkulu enza ngayo amazwi akhe yilabo abalikholwayo manje lapho besenza umzila kulumzila wokukhulekelwa omncinyane lapha ngangikwazi ukuthi bangaki esiza kubathatha ngifuna omunye lomunye wenu bahamba indawo yakho hlala esihlalweni sakho lingahamba hambi khangela ngapha futhi ukhuleke uthi Nkosi Jesu ngiyakholwa ngiyakhumbula wangitshela nxa ungenza abantu bakukholwe futhi ke uqiniseke lapho ukhuleka lokhu bekudabula ilizwe lonke leli emuva laphambili okweminyaka elithumi lanhlanu ngitsho lakanye okwake kwehluleka akungeke kwehluleke uNkulunkulu into eyodwa uNkulunkulu angeke ayenze ikwehluleka kufanele agcine ilizwi lakhe ngiyakukholwa lokho kakuhle njengoba ukwedlula ukukholwa ukuthi ngime lapha ukwedlula ngikholwa ukuthi ngikulezi isakhiwo leli kungaba lijangala jimu kungaba liphupho emphefumulweni wami ngiyamazi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu uyaphila futhi wena uyinzalo ka-Abrahama wena ufile kuKristu uyinzalo ka-Abrahama manje bala mahenki lapha impumelelo enkulu yenziwa ngalokhu abantu abakholwayo manje kasikhothamiseni amakhanda ethu lapho belungiselela futhi sikhulekele lawa baba osezulwini siyafundiswa ebhayibhilini futhi kulabantu lapha abakhola ilizwi lonke owathi liqiniso nkosi kwezinye izikhathi bayadiyazela lokuhlabahlaba esikhaleni sesihluthulelo ngesihluthulelo besikhutha behwaya kodwa bayakholwa sikhona bayekele nje baqhubeke behlabahlaba bazasithola ngoba sikhona futhi leso sihluthulelo isihluthulelo esiqondileyo nxa ungakholwa zonke izinto ziyenzeka lapho ingoma ihlatshelwa manje kumbe ikhaliswa ebhayibhilini kukhuluma ukuthi uPawule wathatha emzimbeni wakhe amahenki lamafasikodi futhi bawathumela kwabagulayo labahluphekileyo nemimoya engcolileyo yabachiya abantu futhi basiliswa manje nkosi siyazi uPawule ongcwele ulawe kodwa kwakungayisuye kwakunguwe nkosi uKristu kuye hathi mina engiphilayo kodwa uKristu ophila kimi watsho futhi manje kulesi isizukulwane lokhu unguKristu lamuhla njengalokho owawuyikho izolo futhi lapho ngikhulekela lawa mahenki ngiwathinta ngiyakhuleka ukuthi uzanqoba isitha sonke banike ukholo ukubayekela babekwazi ukuthi isitha sinqotshiwe futhi ngesinye isikhathi ulwandle olubomvu njengoba sikhulume ngakho lwaluvalele u-Israyeli esithenjisweni futhi babesemzileni womsebenzi futhi omunye umlobi wathi ukuthi uNkulunkulu wakhangela phansi ngamehlo azondileyo ngaleyo nsika yomlilo futhi ulwandle lwesaba futhi lwavula amasango alo futhi bachapha khangela phansi lobu busuku ngegazi likaJesu Kristu futhi makuthi lapho lawa amahenki ebekwe phezu kwabagulayo makuthi isitha sibone ukholo lwethu lobu busuku lapho sikhuleka lomkhuleko wokholo kubo futhi makuthi munye lamunye akhululwe ebizweni likaJesu Kristu amen. Manje ngifuna ukulalela kwenu okugcweleyo loba ngubani okumayithi phezulu lapha ungayikhweza ngoba nxa umoya ongcwele engenza lokhu angitsho ukuthi uzakwenza manje loba ngubani obuya lapha futhi akutshele ukuthi balamandla okusilisa abagulayo ungakukholwa amandla wonke akuKristu ungumnqobi hathi wena lami siyamukela nje lokho akwenzileyo akulamuntu olamandla okusindisa kumbe ukusilisa wonke umuntu emhlabeni inhlawulo isivele yahlawulwa okudingakalayo sekuhlawuliwe waba njani na walinyazelwa impambeko zethu ngamanxeba akhe sasiliswa usiliso lwakho luhlawulelwe usindiso lwakho luhlawulelwe ulokholo lokubuya ukwamukele yikho kuphela nxa uyinzalo ka-Abrahama ulakho uNkulunkulu wakuthembisa kulenye into kuwe etsho ukuthi kukhona futhi ikhona manje siyini isipho na isipho singaba yikuphuma phandle futhi usilise abantu na hatshi isipho yikuzisusa endleleni ukuze uNkulunkulu akusebenzise manje wathembisa lokho isibonakaliso sokugcina mayelana ngoJesu Kristu njengoba kwakunjalo ngensuku zeSodoma ngaphambi kokuba itshe hatshi ezinye izinto zingakathathi indawo evangeli latshunyayelwa ngulothi lokunjalo hatshi lokho kodwa nje ingakatshiswa uNkulunkulu wehla phansi esimweni somuntu futhi wahlala nebandla elikhethiweyo u-Abrahama leqembu lakhe owayenesithembiso manje khumbula inzalo ka-Abrahama kuphela yamukela lokhu okwesikhatshana futhi umhlaba kawusayi kungibona futhi. UJesu wacho, ngizangibona ngoba ngizakubalani phakathi kwenu kuze kube sekupheleni komhlaba. Kodwa wathembisa ngaphambi nje kwalokho wabuya njalo njengoba kwakunjalo eSodoma, khangela lokho iSodoma ekutholayo, khangela lokho ibandla elikhethiweyo elikutholayo. Wathi ngakho kuzakuba njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu. UNkulunkulu ebonakaliswe ngesimo somuntu ukuthi elomhlane wakhe umfulathele itende, watshela lokho uSara akwenzayo ngaphakathi kwetende. Wonke umuntu okwaziyo ukuthi lelo liqiniso, phakamisani izandla zenu kunjalo sibili. Manje wakuthembisa sesisesikhathini sokucina. Manje khumbula, leyo kwakuyinto yokucina eyenzakalayo, futhi umhlaba wabezizwe watshiswa iSodoma. Le ndodana ethenjisiweyo yabuya enkundleni, sikhangelele indodana ethenjisiweyo, indodana kaNkulunkulu. Nanku silapha, makuthi uNkulunkulu avule amehlo enu, angazi olunye ulutho lokutsho, sengathi angavula amehlo enu. Manje Baba osezulwini, angilalo usizo, ngiyisikha sodaka owalubumba ndawonye futhi walubeka phandle lapha. Oh Nkulunkulu, sengathi mina lobu busuku ngibe nomusa wakho lobukhona ukuthi kungaba nguwe ongasebenzisa lezi izikha zodaka olazo phakathi lapha, ukuthi labo Nkosi obabizele empilweni elaphakade futhi mhlawumbe abakayamukeli okwamanje mababone lezi izithembiso, bangabe bafundiswa ukuthi lokho kwakungokwelinye ilanga, kodwa nanku lapha eBhayibhelini. Kuqinise Nkosi leyo incazelo yakho uqobo, akudingi okuningi kulalokho. Nga ungakwenza kube njalo, khona-ke bazabona ukuthi ilizwi liyiqiniso. Sibe khona Baba, siyazinikela kuwe. Makuthi wonke umuntu phakathi lapha Nkosi basebenzise ukholo lwabo lobu busuku. Makuthi lonke ilunga lesizwe sika-Abrahama ngoJesu Kristu sibe lokholo lobu busuku, futhi bamukele ubukhona bakho.
Amen.
Futhi sizakupha udumo. Amen. Manje ngabe le kuyila. Manje lokhu akujwayelekanga. Ngifuna ukuthi lingisize manje, lingikhulekele. Hlalani lithule sibili. Lingahamba hambi. Hlalani lithule. Khulekani. Manje bona, uyantshintsha ekuvangeleni kusiya ekuziphumuzeni ngendlela yokuthi umoya kaNkulunkulu ungakuhambisa ngokupheleleyo kwesinye isibanga. Manje lapha kumilo omncinyane, oza ngapha kancinyane khosikazi. Futhi nje lokho kulungile ukuze ngingasuki kule imayiki. Bona kangikwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo, uyabona. Futhi ke kwesinye isikhathi uyazi manje indlela kuphela engikwazi ngayo kukumayiki, uyabona. Futhi bazama ukukubamba phandle lapho, futhi kangazi nje ukubana kuyini. Manje kasazani omunye lomunye, kangikwazi wena, angikaze ngikubone empilweni yami. Kodwa umncinyane kakhulu kulami, futhi mhlawumbe zazalwa amamayili akhatshana lakhatshana, futhi iminyaka khatshana lakhatshana. Lesi yisikhathi sethu sokuqala ukuhlangana, kunjalo na? Nxa kunjalo, phakamisa isandla sakho ukuze umbuthano ubone. Manje ungumfazi nje ome lapha, khangela, ubuyisele embhalweni. Kasithatheni uJohane ongcwele 4, munye lamunye wenu, liwubale lapho lisiya ngekhaya. Hathi hathi ukuthi lumfazi uyilolo hlobo lomfazi kangazi, futhi liyakwazi ukuthi angisuye uJesu Kristu, kodwa ulapha nguye. Manje umoya wakhe usigcoba, ungembula ushupho lwakhe njengalokho akwenzayo kumfazi emthonjeni, into efanayo. Futhi ngalokho lapho abaphristi labakhokeli balolo suku bathi, indoda isanuse kumbe udeveli uBhelizebhabhu, lumfazi wathi, mnumzana ngiyabona ukuthi ungumprofeti, siyakwazi ukuthi uMesiya weza, futhi lokho kuzakuba isibonakaliso sakhe. Manje bangaki abakwaziyo ukuthi lokho kuliqiniso na? Awu, nxa yena engofanayo izolo lamdlala nini nini, lokho akungeke kube isibonakaliso sakhe lobu busuku na? Wakuthembisa yini ukuthi kuzakuba njalo ngaphambi kokucina kwesikhathi? Manje bona, nxa engagcina isithembiso sakhe kunzalo ka-Abrahama. Manje nxa loba ngubani lapha ecabanga ukuthi lokho akusikho, wena buya phezulu lapha futhi wenze into efanayo. Nxa kungenjalo, khona-ke ungakhulumi lutho ngakho, ulethuba. Manje ebizweni likaKristu, ngithatha umoya wonke ngaphansi kokubusa kwami kuyo inkazimulo nodumo likaNkulunkulu. Kumele nje ngikhulume lawe okwesikhatshana, khosikazi elincinyane. Uyazi, inkosi yethu yakhuluma lalowo mfazi emthonjeni, wathi, akunginathise kuyini ayekwenza na? Manje khangelani, wathi uJohane ongcwele 5, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, indodana Lokho kwakunguye umzimba. Ngiyeke ngenze lutho ngaphakathi kwami. Kuphela lapho ebona ubaba ekwenza. Lokho ubaba akwenzayo. Uyatshengisa indodana. Bona, ngangingeke ngenze lutho ngaphakathi kwami, kodwa lapho ngibona ubaba ekwenza. Khona-ke uJesu kazange enze isimangaliso esisodwa waze wathi kuqala uNkulunkulu wamtshengisa ngombono, hathi ukumtshela endlebeni yakhe, kodwa wamtshengisa lokho engikubonayo, hathi ukuzwa engikubona ubaba ekwenza. Yikho lokho okwamenza umprofethi ofana nalo Mose, njengoMose watsho manje lapho esiba mazi ubaba wayephezu wayesiya eJeriko, kodwa wayedingakala ukuthi ahambe eSamariya futhi wabuya edolobheni lesikari. Kuthi manje bona amaSamariya ayekhangelele uMesiya, amaJuda ayekukhangelele futhi wabatshengisa isibonakaliso sakhe. UFilipu, uNathaniyeli, uPetro asinya lapho leso sibonakaliso sisenziwa, bathi uyindodana kaNkulunkulu. URabbi wathi lindoda nguBelizebhabhu. Kodwa manje khumbula, abezizwe thina zazingama-Anglo-Saxoni, zazingakhangelelanga uMesiya, zazingamahedeni amaRoma, lokunjalo zazingakhangelelanga uMesiya ukuya kuphela kulabo abamkhangeleleyo, kodwa amaSamariya ayemkhangelele. Ngakho kwakumele adlule ngakubo phezulu eSamariya. Wahlala phansi emthonjeni, ikhosikazi elincinyane mhlawumbe ophosa alingane lawe laphuma. Wayengumfazi olodumo olubi, layibala indaba ngiyathemba, futhi wathi, mfazi, akunginathise. Wathi, oh, kakusiwo mkuba kuwe umJuda ukucela umSamariya okunjalo. Wathi, kodwa aluba ukusazi lo obukade ukhuluma laye, wawuza ngicela okokunatha. Ingxoxo yaqhubeka, ekugcineni wathola lapho uhlupho lwakhe olwalukhona. Yakhumbula lokho okwakuyilo na? Wayelamadoda amaningi kakhulu, futhi wathi, hamba uyethatha indoda yakho ubuye lapha. Wathi, angila. Wathi, ukhulume kahle. Wathi, ngoba ubulabahlanu lalowo ophila laye manje kayisuye wakho. Wathi, mnumzana, ngiyabona ukuthi ungumprofeti, siyakwazi uMesiya weza uzasitshela izinto lezi. Futhi wathi, nginguye. Wathi, ya inkonxa yakhe yamanzi wagijimela edolobheni, futhi wathi, wozani libone indoda engitshele lokho engakwenzayo, kayisuye lowo uMesiya na? Babe ngabanga lomprofethi okwamakhulu eminyaka, futhi lapha kwakule ndoda eyayizitsho ukuba nguMesiya, futhi yafakaza ukuba ngumprofethi, futhi yatshengisa isibonakaliso sikaMesiya. Kungakwenza ukuthi ukholwe into efanayo nxa wenza into efanayo esiba ngofanayo izolo lamdlala nini nini, futhi wathembisa ngemibhalo leyo ukuthi uzakwenza. Kungenza umbuthano ukholwe na? Uyahlupheka ngohlupho lweziso, nxa kunjalo phakamisa isandla sakho. Kungani lokhu kuhlezi kubuyelela ebusweni bami? Omunye uthi, ukukhumbulele lokho. Angizange ngikukhumbulele lokho. Lapha ungumfazi omuhle, uyangikholwa na? Manje uyazi angizange ngikukhumbulele lokho. Mangikhulume enye into, umkakho okanye lawe uyahlupheka laye, akanjalo na? Uhlupho lomgogodla, kunjalo akunjalo na? Ulomfana omncinyane lawe uyahlupheka laye, ufuna ukuthi akhulekelwe. Kulento engalunganga ngamehlo akhe, kunjalo. Ulenkazana encinyane kanye lawe ilo hlupho lwezinso njengawe, kuyikho lokho na? Manje lingasila lonke nxa lingakholwa. Ngiyakukholwa na? UNkulunkulu alibusise. Hambani endleleni yenu futhi lisile. Liyakholwa na? Ungofanayo izolo lamuhla lanini nini? Kuyini na? Kuyini azama ukukwenza? Yini nzalo ka-Abrahama? Uyalitshengisa ukuthi akafanga. Angeke ngenze lezo zinto. Akafanga, kodwa uyaphila. Elitshengisa ukuthi lilelungelo lokuthumba amasango esitha senu. Lokho kumele kuyiqede indaba. Ikhosikazi leli, woza ngapha okwesikhatshana nje. Singaba duzane lokulingana, ngiyathemba. Kodwa thina asazani omunye lomunye ngokwazi kwami. Kangikwazi futhi kasazani. Angazi lutho ngawe. Nxa lokho kuqondile, phakamisa isandla sakho. Bona, abanye babo nje abakuphe ikhadi lokukhulekelwa, futhi nanku ulapha, kulungile. Manje nxa inkosi uJesu, nxa mina mhlawumbe sithi bengizama ukuthatha indawo kamfowethu Ora Roberts, kumbe abanye balawo madoda amakhulu bokholo, bengiza kuthi, khosikazi, kuyini okubi ngawe? Wena ubuza kuthi, awu, nilobunje lobunje. Manje yena angeke abe eqondile. Bona, kangazi, bona, kodwa yena ungamtshela lokho okubi. Wayengabeka izandla phezu kwakho athi, uNkulunkulu ungithumile ukuzokhulekela abagulayo. Uyakukholwa lokho na? Yebo, duma kuNkulunkulu, hamba ukukholwe. Kulungile, kulungile. uNkulunkulu wakuthembisa lokho, kodwa uyabona siphila phambidlana kancane phezulu osukwini kulalokho. UJesu wathembisa, njengoba kwakunjalo ensukwini zeSodoma, imisebenzi engiyenzayo lizakuyenza lani. Manje nxa uNkulunkulu engangitshela lokho obuyikho, uyakwazi lokho obuliqiniso kumbe hayi. Angakutshela lokho ozakuba yikho, futhi nxa lokho obuliqiniso, lokho kuzakuba liqiniso lakho. Nxa ekutshela loba yini, kangikwazi, kodwa nxa engangitshela ukuthi uhlupho lwakho luyini, lingakukholwa lani mbuthano na? Kumele ngime sibili. Leso sikhathi sinye, lo muntu okade elapha isikhatshana esedlileyo, oko kufanele kukuqinise. UJesu wakwenza ngesinye isikhathi, kazange aphinde akwenze kwesinye isikhathi futhi. Wonke umuntu esikari wakukholwa, wakholwa ubufakazi bomfazi. Lapho esiza, wabatshela ukuthi wayengumfazi olodumo olubi. UmKristu wachiya nje iplatifomu phambi kwenu lonke. Amen. Kodwa kuyikuba yikuthi akusela sikhathi ukwedlula esikucabangayo. Makuthi inkosi iqhubeke izifakaza omkhulu, umnqobi olamandla, ukuze inzalo ka-Abrahama. Kodwa njengo-Abrahama, wakwenzela u-Abrahama kanye khona-ke wasediliza lokho. Futhi wakwenza njalo. U-Abrahama waqhubeka ukukholwa uNkulunkulu. Ngawulapha ngokwakho, ulapha ngomunye umuntu. Futhi lelo likhosikazi, udadewenu. Futhi ikhosikazi lilethunzi lokufa. Futhi ubulawa ngumkhuhlane wetshukela. Futhi akaveli lapha. Uvela eLouisiana, ilizwe elimaxhaphozi. Lokho futhi nansi enye into, ukuze umbuthano ubekwazi lokhu. Ule ndodakazi egulayo sibili, eqoqa ukubuya kulumhlangano. Futhi ulesithuthwane, kuliqiniso, kuliqiniso. Kayisikho na? Uyakholwa manje. Nga uyinzalo ka-Abrahama, kwamukele futhi uphume uhambe. Futhi usiliswe ebizweni likaJesu Kristu. Uyakholwa na? Ngeqiniso. Kumbula, kuyisithembiso sakhe. Wathi, uzakukwenza. Uyagcina isithembiso sakhe. Kunjani? Ngasazani, omunye lomunye. Kangikwazi, kodwa uNkulunkulu uyakwazi. Uyakholwa nxa uNkulunkulu engambula kini uhlupho lwakho. Khona-ke, uyazi kufanele kubuye kuvela emandleni kamoya. Manje kulezinto ezimbili kuphela, okungavela kizo, lezo ongazicabanga. Lapho sokwenziwe, kungaphezu kokuchasisa, ngoba isimangaliso, futhi njalo indida, enye into, awu, awuzwisiseki, kanti liqiniso. Kuza kuba indida, futhi manje, yakwazi, loba kuliqiniso kumbe hatshi, uza kuba kwazi, loba ukutshele iqiniso. Manje kumbula, angikwazi, kumele kube ngomunye umuntu, ngaphandle kwami, nga usenza njengabafarisi, futhi bathi, oh, ngumoya omubi. Kona-ke, uba lalowo mvuzo. Nxa ukholwa ukuthi nguKristu, uba lo mvuzo wakhe. Isizathu okukholwa ngoba wakuthembisa okwalolu suku. Futhi akuzange kube khona kusukela leso sikhathi kusiza kulesi. Lokho kukwenza kube isikhathi sokucina. Kulomuntu olokhu ebonakala phambi kwakho sikhathi sonke, yindoda elenwele ezimpunga, umkakho ohlezi khona lapho. Uzama ukwamukela usiliso lwakhe elethunzi lemvukuzane, ithumba, imvukuzane, unohlupho lwezinso, uhlupho lwesinye, lingomnumzana lonkosazana little, kunjalo na? Kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Futhi usiliswe. Wena uthi elakhe ibizwe labo. Ngani? Sibili. Kazange uJesu atshele uPetro ibizo lakho nguSimoni, indodana kaJonasi. Nansi indoda, kasazani, omunye lomunye, numzana, kangikwazi, kodwa uyindoda, njengo Petro esiza inkosini uJesu, siza ndawonye, uyangikholwa ukuba inceku yakhe na, uyakholwa lokho engikukhulumileyo liqiniso na, nxa ungakukholwa, Mina, ngakulenye into engingayenelisa ukulenzela yona, ngingayenza, kodwa akula lutho engingalwenza, usevele wakwenza, yinto nje ukukwenza ukukholwe. Futhi bona, kwakungasoze kube yimi, nga kwakuyimi ngangizakwenza konke engingalenzela khona, kodwa wangipha isipho, futhi nje ngiziphumuza phambi kwakhe, futhi yena wenza ukukhuluma. Uyakukholwa lokho na? Uyakukholwa lokho na mbuthano? Bengifuna ukuthola umuntu lezinto ezithile ezimbi ngawe. Kodwa enye yezinto ikuthi lethumba elihlweni lakho lokunene, luhlupho lwakho olukhulu. Nansi enye into, umfazi uyaqhubeka ebonakala lapha. Umkakho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu engangitshela lokho okubi ngomkakho lapha, uhlupho lwakhe lusemlonyeni wakhe, ngamazinyo akhe. Kunjalo ngiyakholwa ukuthi uJesu ofanayo, owabakwazi ukuthi uSimon Petro wayengubani, ongangitshela ukuthi ungubani na, ungakwenza ukuthi ukholwe kakhulu na, uza kwenza, Oscar Barnes, unjalo na, hamba endleleni yakho ngekhaya, siliswa. Ngingumfokazi kuwe, kangikwazi, kodwa uNkulunkulu uyakwazi. Uyakholwa ukuthi uyenelisa ukungitshela ukuthi uhlupho lwakho luyini na, ungakukholwa ngenhliziyo yakho yonke na. Uhlupho lwakho lusemphinjeni wakho, lasesifubeni sakho lapha, kulithambo elibolayo. Uba lezigaqa okungathi lamaqhubu ngaphakathi kwesimo samathambo. Kunjalo, awuveli lapha, use edolobheni elilezivande zama-olenji ndawo yonke kulo. Uhleli ezihotsheni kanye lezintaba ezigombolozele ngemva kwaso. Kule hotela elibizwa Atlas. Yisan Bernardino, yikho lapho ovela khona. Buyela, uJesu Kristu uyakuphilisa, nxa ukukholwa. Kulento eyodwa kuphela engasilisa imvukuzane, nguNkulunkulu. Uyakholwa ukuthi uza kusilisa na? Ukholwe. Hamba, futhi makuthi inkosi uNkulunkulu ikwenze uphelele yonke indawo. Manje ukudlulise, ungahlalisekanga ngokudlulisileyo emizweni yakho, ukhathazekile sibili. Yilokhu ukungahlaliseki kwemizwa, isisu sakho singene esimweni, awusenelisi ukugaya ukudla kwakho, kuyaphenduka emlonyeni wakho, yi-asidi emlonyeni wakho wonke, imini yantambama, uyakhathala sibili, futhi lakho konke, ulezilonda esiswini sakho. Uyakholwa ukuthi uJesu Kristu ongakutshela lokho na? Hamba uye kudla ukudla kwakho kwantambama khona-ke. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke, uJesu Kristu uyakuphilisa. Kunjani? Kulezinto eziningi ezingalunganga, kodwa enye yezinto ozesabayo izakuba isiqhuke ngohlupho lomkhuhlane wamathambo. Kodwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzakusilisa akwenze uphile kukho na? Nkosi Jesu, ngiyakhuleka ukuthi uzakupha kudade wami, umnike ukubona kwakhe, susa uhlupho lwenkosikazi kuye, futhi wenze umkhuhlane wamathambo usile elizweni likaJesu. Amen. Hamba manje, ukholwa, uzakwenza, futhi kuzalunga. Ungathandabuzi, qhubeka nje uhamba, futhi ukholwe ngenhliziyo yakho yonke. Uhlupho lwenhliziyo yinto esabekayo, kodwa uKristu uyasilisa inhliziyo. Uyakukholwa lokho na? Hamba, ukholwe, futhi kuzakwenziwa konke, sekuphelile. Uyakholwa ukuthi uzakuba isilima na? Hathi, angicabangi njalo lami, umcabango wami. Umkhuhlani wamathambo, lelo thunzi lapho, oh, imvukuzane. Uyakholwa ukuthi uzakusilisa na? Hamba, ukholwe, uzakwenza usile. Bekukuhlupha okwesikhatshana, ukuvaleka enhlizweni, kodwa uyakholwa ukuthi kuyaphela lobu busuku na? Hamba, ukukholwe, uJesu Kristu uyakusilisa. Bekulihlupho oluminyane kusukela ohlutshweni lwamakhosikazi okwesikhathi eside. Futhi-ke ulesikhathi esinzima uvuka ekuseni womile ezithweni zakho, kunzima ukuthi uhambe kuze kube semini okwesikhathi. Ngumkhuhlane wamathambo. Hamba, ungathandabuzi, kawusoze ube lakho futhi. Kukholwe nje ngenhliziyo yakho yonke. Kulezinto ezithile inkathazo, kodwa into eyodwa ekukhathazayo kakubi, lawe ucabanga ngomkhuhlane wamathambo okuyiwo okugogisayo. Uyakukholwa ukuthi uzakwenza uhambe futhi uphile na? Hamba, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke, uJesu Kristu uzakusilisa. Inhliziyo ethulileyo lomkhuhlane wamathambo, kodwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzakusilisa na? Uyakholwa? Hamba, futhi makuthi inkosi uJesu ikusilise. Leso sizwe ngeqiniso sikuphe uhlupho oluningi eminyakeni emilutshwana edluleyo. Asizange na, asisoze njalo futhi. Hamba, ukholwe, uNkulunkulu akubusise. Siliswa. Ungakwenza njalo, isizwe sakho sesisilisiwe. Hamba, kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Ungathandabuzi. Lesikhathi esinzima uphefumula. Leso sipho sofuba esidala sikusaphansi sibili. Asikwenzi na? Uyakholwa ukuthi siya kuphela manje na? Kulungile. Hamba, ukholwe. Amen.
Hallelujah. Do you believe with all your heart?
Hallelujah. Uyakukholwa ngenhliziyo yakho yonke na?
Just a moment.
Okwesikhatshana nje, alikuboni lokho kukhanya lapho na, ikhosikazi elincinyane, elikhangele kini, elihlezi khona phansi lapha, ulethumba, uhlangothi lwakhe lokhohlo, uhlupho lwezinso, izinhlupho, ukulokholo oluningi, awudingi ukuye phezulu lapha, sokuphelile, ukholwe nje, amen, woba lokholo kuNkulunkulu. Uyakukholwa lokho na? Uyakholwa dadewethu, uzakuphepha kulolo hlupho lomgogodla, uhlezi lapho na? Uyakukholwa ukuthi uzakwenza uphile na? Kulungile. Ungakuthandabuzi nje, futhi ungaba lakho nxa ungakukholwa nje. Indoda ehlezi lapha ingikhangele, ibulawa luhlupho lwendlala yesinye, evuka ebusuku lezinto. Uyakholwa mnumzana, uzabe sekuphelile, khona ke nxa ukukholwa. Lapha kuhlezi indoda yensundu ngangapha, ingikhangele, uhlupheka ngesithuthwane, futhi udinga ubhaphathizo lukamoya ongcwele. Sukuma ngezinyawo zakho mnumzana, yamukela usiliso lwakho, ngakuthi uNkulunkulu akunike ubhaphathizo lukamoya ongcwele. Amen. Ohlezi nganeno kwakho, kulomntwana ohlezi khona lapho, olesithuthwane layo, uhlobo lokuthunjwa yokuqaleka, ehlezi phandle lapho nganeno, kolunye uhlangothi. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzakwenza umntwana asile lapho na? Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Konake uNkulunkulu uzasilisa umntwana.
Do you believe every one of you? Isn't
Yakholwa munye lamunye wenu na? Akasuye nzalo yobukhosi yeqiniso kaAbrahama na? Akasuye umnqobi olamandla na? Ngabe wathembisa ukuthi lingathumba amasango esitha na? Bangaki abenu ababotshiweyo abezwa isizindo sesitha na? Phakamisani izandla zenu, lina elizwa isizindo sesitha, futhi linzalo kaAbrahama. Phakamisani izandla zenu kanje, lithi, mfowethu Branham, ngikhathazekile ngokwethuka. Oh, kungaba phose amaphesenti angamashumi ayisificaminwembili enu abalalokho. Othini ngi? Khona nje kuyabuthana manje, iqhuku lonke liba njengokumhlophe okukhulu. Kuphosa kungiphumputhekise, khona lapho elikhona. Alikuboni ukuthi lapha amashumi amabili kumbe amashumi amathathu, mhlawumbe izinhlupho, kumbe okuningi, khona lapha kupulatifomu, laphandle, kulowo mbuthano, ukuthi uNkulunkulu akehluleki na? NguJesu Kristu ofanayo izolo lamuhla lanini nini? Liyakukholwa lokho na? Konake kungani? Inzalo yonke kaAbrahama, kungani lingathathi isihluthulelo manje na? Umnqobi omkhulu owakunqobela khona ulapha, ufakazile ukuba lapha. Liyamkholwa na? Konake thatha izihluthulelo zakho zokholo, finyelela ngezandla zakho futhi uthi, Jesu Kristu, ngiyakholwa ngosiliso lwami. Khona manje sukumani ngezinyawo zenu, phakamisa izandla zakho, vulani ukholo lwenu manje. Ngiyakholwa Nkosi Jesu, ngiyakholwa khona manje. Manje bekani izandla zenu phezu komunye lomunye, beka izandla zakho phezu komunye lomunye, enye inzalo kaAbrahama. Manje khulekela lowo muntu, beka izandla zakho phezu kwabo. UJesu wathi, lezi izibonakaliso zabalandela abakholwayo, ngabe beka izandla zabo phezu kwabagulayo bazasila. Sathane, ulahlekelwe yimpi, ebizweni likaJesu Kristu, phuma phakathi lapha futhi uchiye abantu laba bahambe okwenkazimulo kaNkulunkulu.